Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2020 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ekhaya. Okulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 56 asebegule iCOVID-19.
Seziqoqwe seyizimali abantu basukumile, ngakho ke ngeTuesday izimali ezizayo kobulawayo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi azajezisa umnumzana Energy Muthodi osanda kuxotshwa umsebenzi kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona. Ngezindlela mina ngithi hayi, kwenzakala into enhle kakhulu.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abafika phose amajuma ayisithupha 56 asebegule umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwabantu laba sokusile abangamajumi amathathu lantathu 23 wabhubha abane. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokuhlolwe abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisikhombisa 36,538. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika njalo ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu 5,334,675 asebetholakale belomkhuhlane lo. Unani leli kulabafika inkulungwane ezingamakhulu amathathu 341,513 asebebulewe iCOVID-19, kube njalo labedlula isigidi asebesilile. Umemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwele Melika, lapho osubulele abafika phose inkulungwane ezilikhulu 96,046. Kusenjalo kulabo dabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika asebedinge imali edlula inkulungwane ezilijumi lantathu 13,000 yokuncedisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo phansi komkhankaso obizwa ngokuthi ayemfobulawayo. Omunye wabadinga imali le ngumnumzana Mncedisi Nkolomi ohlala eDallas, Texas.
Seziqoqwe seyizimali abantu basukumile, ngakho ke ngeTuesday izimali lezi zizayo kobulawayo. Ayemfobulawayo COVID.
Singathi selibuthanise imali engana
sesilethe 10,000 okwamanje.
Singathi okwalenza sibili laba lentshukuntshu yokuthi likwenze khona okugwini
yikubona iswelo ezisekhaya ezikobulawayo ezibhedlela London.
Umgcini sihlalo womkhankaso lo umnumzana Busisa Moyo ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uqhubekela phambili kahle umkhankaso lo wokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sesihambe umangwanyana kodwa kusesekhatshana lapho kumele sifike khona. Saqalisa sikhangele izibhedlela ezimbili, iThorncroft le ekusileni Joshua Mcabuko Nkomo Hospital. Kodwa lapha sixwayisana lohulumende kwaba sobala ukuthi kuyafunakala ezinye izibhedlela ezizancedisa ubulawayo ukuthi alungiselele impela ukulwisana lebhubhane le-COVID-19. So basebengezelela izibhedlela okumele zikhangele impilo ikhangelenelo le-testing. It's a testing center kule laboratory khonaphana abayenza khona i-testing. Besibancedisa nje sibasiza ukuthi bathole into ezithile ukuthi bayenelise ukwenza i-testing ukuhlolisa ibhubhane lele le-COVID. Then imata data yobebesenza bale ama-wards abayenzayo sebelungisembeda 16 bekhangele ukungezelela ukuthi bafike ku-32. I-UPH layo isikhangelwe ukuthi engxenye kunga njengoba lezi ezinye izibhedlela for ama-cases asevie ukuthi la singayilungiselela na ibereki ukwamukela abathola lengculaza ye-COVID. So kodwa sesihambe umangwanyana iThorn Grove Hospital sesibona ngani sesifike endaweni lapha engathatha abantu abangamashumi amabili 20 people imbeda lesilungisiliwe sezikhangelele le piped oxygen ikonje ngathi okuseleyo.
Okwamanje ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kulabantu abaningi abakhala ngendlala. Omunye wabo umnumzana Mpumelelo Mafu uhlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Hayi, thina sibhekana lobunzima emakhaya lapha. Sinanzelela ukuthi uhulumende lokhu esithi ukudla kuyayehla ezitolo, ukudla kuyakhwela, izinto zonke ziyakhwela, akulalutho olwehlileyo. Into ebuhlungu ukuthi abantu abasebenzi, abantu bengasebenzi baphila ngokuzidingela. Ngokuvuka ekuseni abantu besiyadinga. Yikho udube esibhekana lalo. Njalo impuphu le kuthiwa iyachipha, thina kasiyiboni. Lokhu siyezwa kuphela uhulumende le ethembisa ukuthi impuphu isichiphile. Kodwa thina sikhalaza kuhulumende ukuthi kathi impuphu yangkhona ichipha ingaphi kwakhona. Ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi kathi sebezitholele ichance yokuthi bethole yokutshontsha izimali ezikhwameni zethu. Yilo uhlupho esilalo kakhulu lapho esithi ngabe uhulumende uyazwela. Ngoba kunabanye abangatholiyo, kunabanye abatholayo.
Baningi abakusimo esifanayo loba nje uhulumende esithi uzama ngamandla wonke unceda abaswelayo. Kodwa ke uzibiza ngokuthi nguMandlovu ohlala eSt Joseph eMatabeleland South uthi kumele uhulumende ancedise abantu ukuthi bazithuthukise hashi ukuhlala ebadingela ukudla.
Chelenzima siyazwa sibili izikhalazo zabanye labanye ukuthi uhulumende ingabanceda ngalokhu ngalokhu, kodwa udubo lolo ngiluzwa kuthiwa khona indlala indlala indlala. Yebo, ye siyakuzwa kwendlala, kodwa lathi labalezandla labangalazandla sokufanana, ngoba akekho ofuna ukuthi ungazincedisa uzincedisa ngani. Kambe yona ihulumende izasenzela konke konke, kayisigebhela amadamu kukanye ubuvila bethu, silime imbhida lathi singabi sikhala sithi uhulumende, sikhanye kusiyiluhlangothi lokuthi siyamncedisa. Asingenisele amadamu ngezindawo ngezindawo sibili ukuze sithole amanzi, silime imbhidi itamatisi. Ma ulimile imbhida letamatisi, sitamatisi liyangena emakethe ngesinye isandla sokungenisa izinto zokuthi la uthole into ongazisiza ngayo. Uthole ukudla, ngoba ngathengisa itamatisi ukudla suza kuthola imali yabuya esandleni. Uhulumende uyafikisa kwezindawo kakufika.
Odokotela bathi kumele abantu baqhubekele phambili ngokungahlangani labanye isikhathi sonke ukwenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizajezisa umnumzana Energy Mutodi osanda kumiswa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi amalunga ebandla leli eGoromonzi West, lapho umuntu othi amele khona indawo leyi edalele ePhalamende, asemlobele incwadi emazisa ukuthi uzahlaliswa phansi aqoniswe amacala ambalwa. Amalunga la athi azalandela iziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli ekujeziseni umutodi oxotshwe ngumnangagwa kulandela akwethule ebulenjini bokuxhumana obeTwitter, lapho acodoze khona abesifazana abathathu abakubandla le-MDC abathi bathunjwa batshaywa kabuhlungu ngabacathengelwa ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. abathathu laba ngonkosazana Joana Mamombe, unkosazana Sefilia Chimbiri, nonkosazana Netsai Maroba, abathunjwa betshengisela emagoqweni bekhonona ngokuswelakala kokudla. Umuthi wathi abantu laba bathunjwa ngabanye babo abakubandla le-MDC, waphinde wathi kukhanya batshaywa ngenxa yokuthi babesenza imisebenzi yabathengisa imizimba. Lokhu kwahlupha kakhulu abantu abatshiyeneyo ogoqela uhulumende. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomtodi obikwa ukuthi usanda kutshontshelwa impahla endlini yakhe eHarare. Kodwa ke sixhume umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF othi umnanikagwa wenza kahle ukuxotsha umtodi umsebenzi.
Wese kufanele ukuthi asuswe laphana esikhundleni sakhe ngumongameli. Ngokunjalo mina ngangukhangela mbona kuphuzile ngoba kube sokukuningi kakhulu okuyizinto okulobubhanxa akade sokwenziwe ngumtodi. Ekade nxa sikukhangela sikukhangela sikubona ukuthi umuntu lokafanelanga ngitsho ukuthi abe khona phani lapha kade khona. Awutshengisile wabonisa ukuthi vele kade engafanelanga ngento kade ezikhiphe emlonyeni wakhe ezokwehlukanisa abantu ze-tribalism efikela lokhu la kwehlasela omongameli babanye amazwe ephongo ewumana nje njengomuntu othi nxa enathi iwhisky uyabe eziwumanela. Lokuthi bethembeni mina vele kangikwazi lokuthi ugcinwe lanxa kade senza ububhanxa bonobo mbona bekuphuzile vele ukuthi umongameli amsuse laphana lapha kade emfake khona.
Ugawule uthi kumele abantu abaqhatshwa nguhulumende bahloniphe uZulu.
Kwenzakala into enhle kakhulu ukususa abantu abanjengalabana ngoba ihulumende le imele itshengise ukusebenza okuhlelekileyo labantu abahlelekileyo. Abantu abangahlelekanga badingakali duzane lehulumende yethu. Ngezinye indlela umongameli uyenza into enhle kakhulu ukususa umuntu onjengayenalwana kutho ukuthi ngezinye indlela ubesenza into imisebenzi yake ngobubhanxa. Kanti sibone sehlasela nama-ministers ethu, ama-ministers esehlasela nabo Sibusiso Moyo, uminister we-foreign affairs esehlasela nabo Monica Msangwa, uminister wakhe kuministry yakhe. Kungasetshenzwa njani? How can it be ukuthi abaministers ezephuma sokuhlaselwana sokusenzwa njani? Mbona ngani icebo likamongameli lelo kumsusa laphana libe lihle kakhulu, silamukela ngenjabulo enkulu kakhulu. Sifisa lokuthi ngabe le nyawo zakhe lapha kade ehamba khona khona ngale endaweni yamahofisi nemono omuntu apha bazithanyele zingabi khona. Asibafuni abantu abanjengalaba abalobubhanxa bokwehluleka kusebenza ngale ndlela abalobuchapha engqondweni njengabomtodi.
Umtodi obe ngumsekeli kaMphathi Ntambo obona ngokwethula kwezemibiko waziwa ngokucula umculo wohlobo lwerumba. Abanye bawubiza ngokuthi yindombolo. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umuthi olungiswayo okwelapha umkhuhlane we-coronavirus olungiswa kwele China uveza ukuthi ulakho ukunceda abantu loba nje kukhanya engani ulakho ungenzi kahle emizimbeni yabantu. Lokhu kuvezwe kugwalo oluhlonitshwa ngabezempilakahle olwe-The Lancet olwethule umbiko lo ngolwesihlanu. Lokhu ngokokuqala ukuthi wethule umbiko ngomuthi olungiswayo okunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kule mithi edlula ikhulu elungiswa emhlabeni wonke jikelele elokhu isahluzwa zingcwethi zempilakahle. Kulabantu abangamathumi amane 40 asebetholakale benomkhuhlane we-COVID-19 abangene imithandazo e-Baptist Church e-Frankfurt kwele-Germany. Abantu laba bahamba endlini yokukhonzela ngeviki ephelileyo. Kwele-Germany abantu bayavunyelwa ukuthi baye esontweni belandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso ye-Africa Union CDC ibika ukuthi sokulabantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa abedlula inkulungwane ezilikhulu 107,412. Ibika njalo ukuthi phakathi kwabantu laba sokubhubhe abayi 3,246 wathi ke abedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,626 basila. Abokholo lwesimuslim sebephule imilayo kahulumende kwele Cameroon evimba ukukhuleka emigoqweni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu laba bathe gwaqa eYaounde namuhla babamba imithandazo yabo njengenhlala yenza besithi kuyabe kuyikudelela umprofita omkhulu uMohammed nxa bengakhuleka bese zindlini. Uhulumende uthi wesaba ukuthi imikhuleko le izamemethekisa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezine, 4,400, abalomkhuhlane lo kwele Cameroon. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sinana masiko
senziwe manje
lobaba mkhulu
babelobola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla ke uDabalajulu esithembo lokho esilobaba umqondo obanzi magonya lo mama usakhilelene umadube lezi zincwadi kwezamasiko esintu ake sizwe ukuthi bathini ngodabalolo
uyabona ngaphandle kokuthi sikufikele isithembo nxa sesiqoqodiwe sesime eminyango uzasemukela kodwa nxa nje ungumuntu usazihlalele nje uwedwa ule thuba lokuthi ungasemukela mbe ungasemukeli kusobala ukuthi akekho umuntu ongumama izinga labomadube abangasemukeli kodwa nxa sesikhona sesiqoqoda iminyango umuntu uyaqonda uyaqonda abe ngusoroboni
fokaumbuzimadube
lale
kambe dadwethu nxa namhlanje asithi unkosikazi wakwami okubona kungcono yikuphi ukuthi ngibe lama-girlfriend amabili phandle kunokuthi ngudingela unyane wenu ufundile lawe ukudokotela umfazi wakuqala labantwana lawe sihlezi laphana ngiyedinga laphana ngiyethola omunye umama kumbe she's an auditor ngimzalisi labe labantu abakhe laphana you know the imizi yami yompili you know akekho ocela komunye udokotela wena la ungu-auditor laphana she's accountant ngama-professionals zonke lami ubaba ngiyi-professional kambe ukubona kungcono yikuphi madube ukuthi ngibe nama-girlfriend amabili phandle kumbe ngudingela unyane wenu ibe babili ngibe faithful to both of you
madube madube
yabona indaba leyo magonya
yebo mama
mina ma ngingaba ngunkosikazi wakho ukuhlonipho okukhule engingakucela khona yokuthi ma kuyikuthi wena usudicide ukuthi enjini ikhona into ongasuthiseki ngayo hlala phansi lami ukhulume lami ngizele ukuthi madube lapha lalapha lalapha angisuthiseki ngesizathu esinjalo ngizacela ukuthi ngidinge umfazi wesibili but okuza kwenza ukuthi udinge umfazi wesibili i-option olayo ukuthi usubone ukuthi mine ngisendlini angenelise ukuthi nginike izinto ozifunayo so i-best way ukuthi mina ma ngingenelisi ukuthi wena ube labafazi ababili ukuthi mina mphume ngithathe izikhwama zami ngizihambele ususala usiya kwanisa ukuthi ungenise lo ozabe ungenise endlini kumbe i-option yesibili ungazenzela izinto zakho edangeni ingabikwazi as long as ungihlonipha usenza izinto okumele uzenze ekhaya njengobaba siyaqhubekela siye phambili ngempilo but ma kuyukuthi awusenelisi something osuyibone kimi ingekho right ngibize uhlale lami phansi ukuthi 1, 2, 3 awusayenelisi madube bekungaba njani ngikuthathele umfazi wesibili uma yinini ongabele endlini nxa ngingayenelisi ngizakutshela ukuthi hhayi baba okunjeka ngikwanisa ungangcono ngizithathele isikhwama zami ngizibuyelele ngikhala abantu abami nxa kuwukuthi mbe basasebancane kumbe ngibachiye but abantwana mvamanga ukuthi umuntu okumama ahamba athiya abantwana uzasala usuyathatha lo umbonileyo ngihlale endlini engxenye uzakunika khulukho okufuna okwenza ukuthi ucine udinga umuntu phansi but nxa kuwukuthi uyangihlonipha sililungu babo hloniphayo awusozi uyenze njalo zama ukuthi noma usenza into zakho uzokwazi ukuthi umama duwe angangibona
akhonya amafitshane sibili 30 seconds
hayi ngiyamuzwa udadewethu lapha uthena ubona kungcono ukuthi ngangcono ngibe lama-girlfriend amabebabili bemathathu phandle ingqeyena ekhaya lapha ngimhlonipha njalo uyakutsho ukuthi yena ngombono wakhe kungangcono sihlale phansi sikhulume okuhluphayo ekhaya kodwa-ke kumele unanzelele ukuthi kwezinye isuku angithi uyabona kathesi kunje lizala njengamajuba ufice kuthiwa ifemily balabantwana ifemily abantwana babili isikhathi esiningi umama bakhama abantwana nxa sizama ukuthi umuzi uphele bakhama ngokuyimithi kwabo khonokho okwamaphilisi khonokho ababephiwa ngabelungu nxa kuyukuthi dube ubona ngathi awenelisi ukuthi uphile noma ncube nguye yedwa khuluma lonkosikazi uzithathele abafazi bakho bebabili ube faithful to your two wives uzala abantwana bewungu-3 i-Afrika kayilabani
hayi ke owalamhlasima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silobaba umqondo lobanzi Magonya lo mama unkosikazi Sakhilele Line uMadube asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
yebo 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 mthwakazo muhle zimbabwe muhle kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus sigxile kakhulu kwezemfundo sixoxa lomelisa jongwanangwana ongumbalisi Melissa, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngesinqumo esithethwe nguhulumende esithinta udaba lokuvula kwesikolo kulesikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-coronavirus.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo. Mina njengombalisi ngibona ngani udaba lolu lukhulunywa nguhulumende kuyingozi kakhulu ngoba kunje isifo lesi se-COVID-19 siyamemetheka awukakwazi ukuthi singaqedwa yini.
Inhlanganiso ezimela ababalisi ziyakhonona ngalesi sinqumo zisithi izikolo zingavulwa umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka. Ukubona njani lokho?
Ngivumelana lenhlanganiso ezimele ababalisi nxa singabuyela izikolo zingavulwa khathesi ngibona ngani kuzaba le ngozi enkulu kakhulu ngoba nasikhangele kakhulu izikole zemakhaya abantwana baminyene kakhulu emaklasini singabayihlukanisa abanye bayagcina befundela phandle abanye bayagcina befundela endaweni ezingalunganga ukuthi bebefundela kizo imali ezafunakala ukuthi konke lokhu kwenzakale kuhle ayikho mbona ngani ayikho sibili angikwazi ukuthi zatholakala ngaphi nxa ngikhayela izikole zethu ezisemaphandleni ukuthi umntwana wonke abe le mask abekwazi ukuthi uyayisebenzisa njani umntwana wonke abe lalokhu kuthiwa yi-sanitizer uzabe geza njani izandla mani uzabe khangela abantwana
ngeviki edlule abezimsek bake bakhuluma lamalunga edala lephalamende abakubhod ekhangela indaba zomfundo abezimsek bona bathi izikolo yizo ezakumele zithengele abafundi abazabe bebhala imihloliso yabo impahla yokuzivikela okugoqela ama-mask lokunye okufunakalayo ukubona njani lokho
kuzaba nzima kakhulu ngoba izikolo kunje akula school fees ezibhadalwayo akula mali engenayo imali bazayithatha ngati
njengoba izikolo zizabe zivula maduzane ngokusho kukahulumende kukhona na elikwenzayo ukusiza abafundi ukuze balungiselele imihloliso yabo kahle
ukuthi singathi kukhona okuyenziwayo kunzima ngoba abantwana esibafundisayo basendaweni ezishiyeniyo and abantwana esibafundisayo ikakhulu emaphandleni emakhaya ukuthi size sifike kibo bonke senelise ukuthi sibancedise bonke kunzima ngoba basendaweni ezishiyeniyo kuzafunakala izimali eziningi kakhulu so kunzima ukuthi isithi kukhona esikwenzayo ukuthi sibancedise ukuthi belungiselele imihloliso
ngithanda ukubonga uMelisa Jongwanangwana ngokungena kuhlelo ngiyabonga Melisa Sakazo mohle sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo Day Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus ofisa ukuxhumana lami ngilela kokungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona i-username yami isikhathi sami sesiphelile sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Obe mthwakazo muhle Zimbabwe muhle bye bye
siyabonga kakhulu uMike Obe sike sidede kancane sinikele lithuba uNtukabele Gomo
yeah siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Uziphatheleni mfundisi?
Namhlanje ilizwi lethu likhuluma ngalokhu esikuzwayo esikubonayo thina njengabantu abaphilayo sisahamba emhlabeni. Ilizwi ke namhlanje sizalithola encwadini kaLuka isahluko 17 amavesi nje amabili, amavesi afundeka kanje u-102. Wayesethi kubafundi bakhe kungeze kwenzeka kuba kungaveli iziqhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba qhubekise abe munye kulaba abancinyane. Lapha uJesu ukhuluma ngendaba esiyizwayo esiyaziyo xa sisaphila emhlabeni ukubana umuntu ulakho ukukhubeka. Liyatsho leBhayibhile lithi kungaze kwenzeka ukuba kungaveli iziqhubekiso. Ngenye indlela iziqhubekiso kumbe izilingo ziba khona, kumele zibe khona empilweni yomuntu odaliweyo. Iziqhubekiso ngenye indlela ziyingxenye yempilo. Kodwa-ke igama elikhulu lapha ngelithi kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Ngenye indlela kutsho ukuthi zikhona iziqhubekiso ezibangelwa ngabantu bebangela abanye abantu. Leli lizwi liyangithinta ngobana lapho engihamba khona njengoba la uhambahamba emhlabeni uyezwa abantu bekhubekile, bedubekile, bedungekile ukuthi bakhathazwa yilokhu lalokhuyana. Yebo kambe xa kuyizinto ezingela magama hayi lo Jesu kazithinti lezo kodwa uthi maye kulowo isiqhubekiso esivela ngaye. Xa sikhona emhlabeni silalele inkulumo zabantu bekhuluma, bayakhuluma abantu, abantu bayakhuluma ngoba kunengi okubakhwayo, kunengi okubaqalekisayo. Labantu labo baningi abayingxenye yezikhubekiso zona lezo. Ngiyake ngizwe abantu bekhala bekhuluma ngendlala, ngokuswelakala kwemisebenzi, ngokuswelakala kwenhlalakahle. Ngitsho lasemagumeni lothando kalusikho kweminye imizi sokuqanda mo. Abantwana basalalela abazali, abazali labo kwesinye isikhathi abokusela mathlo phakathi kwabo labantwana. Ilizwi lithi maye kulowo osikhubekiso sibuya ngaye. Qaphela, nanzelela ubana ungabi ngulowo oletha izikhubekiso ebantwini. Emphakathini izikhubekiso ziningi. Njoba ngithilo xa sihamba abantu bayakhala, ukukhala kwabantu lokana kuyimthandazo kuNkulunkulu. Nanzelela ungathembisi ikhundla sakho, ungathembi amandla kwasezweni. Bangaze bakubizeke likashef, bakunike amagama amnandi endlebeni yakho, uzwe lokhu ufuna ukukuzwa. Kodwa nxa uyisikhubekiso maye kuwe. Uverse 2 abeseyigqiba lindaba athi kungcono kuye ukuba itshe lokusila kumbe litshe lokutholela ligaxwe entanyeni yakhe alahle elwandle kulokuba akhubekise laba abancane kumbe abantwana bakaNkulunkulu. Nanzelela konke okwenzayo, ukhuba abantu bakaNkulunkulu, usenza umlunya, usenza lokhu lalokhuyana, usiba isikhubekiso kibo. Ilitshe lokuthola lonlaya elinzima eliphakanyiswa ngabantu ababili, abathathu, abane lizagaxwa entanyeni yakho uphosele elwandle. Kayisime ngitsho njalo ilizwi leNkosi asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, sicela ubana singabi izikhubekiso kulaba abantu bakho badale esihlala labo ukuze imilandu yabo ingabi phezu kwethu. Sibusiseke sonke abadala labancinyane. Hlalela sikela manje kwebona phakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya zilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntuka Melikomo. Singakugqibi uhlelo lokuthi sikhangele ebesilazo. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika badinga imali yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ekhaya. Okulabantu abafika phose amajumi ayisithupha 56 asebegule iCOVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngesithi kasihlanganeni ekuseni kusasa ngo-6:30 a.m.